Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 7 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the heinous sanctions against Zimbabwe and their intended effects to decimate our economy.
Okhulumende beZimbabwe lemelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labangane.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Zamara's abduction.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele Amnesty International namuhla ikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bezimthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwenhlahlela izindaba u-Itai Zamara. Namhlanje umongameli Joe Biden ukhangelele ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe, i-State of the Union Address. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okhulumende beZimbabwe leMelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labanye. Okhulumende weZimbabwe uthi lezi zitsheso azikho emthethweni kodwa oMelika laye eqinisa elokuthi ziqondile. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kwele Botswana.
Embikweni awethule izolo uhulumende weZimbabwe uveze ongajabuli kwakhe ngenyathela elithethwe ngumongameli Joe Biden kwelemalika lokuqinisa isijeso kumongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga labanye babo abakuzana uPF lamankampani adlelana labo. Uhulumende weZimbabwe uthi iMelika kumele iveze ubufakazi bokwephulwa kwelungelo loluntu ngumnangagwa kanye nemsebenzi yenkohlakalo aphatheke kiyo. Umphathintambo obona ukukhitshwa kwembiko uDr. Jane Fan Musere uthi eleZimbabwe alingeke lafakelwa emthethweni ngele Melika.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the heinous sanctions against Zimbabwe and their intended effects to decimate our economy.
Uhulumende weZimbabwe kavumelani lokuqhubeka kufakwa izitshenziso zenotho ezilimaza umnotho wethu. Ngokunjalo asijabuleli ukukhitshwa kwabanye kuluhlu lwezitshenziso zenotho.
Uhulumende kamongameli Joe Biden wethe samnangagwa labanye bakhe umlando wokwephula amalungelo oluntu kanye lokuphatheka kwenkohlakalo. Noma nje eleZimbabwe lona likhala ngokuthi akuphathisi kakhulu kwesula ingxenye yezitshenziso zenotho, umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia kanye lomongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana bamukele ukwesula kwezitshenziso zenotho. UMasisi uthi inyathela leli liyathembisa.
But it's really encouraging that finally some of our calls are being responded to.
Ukuthembisa kakhulu yikho akade sikukhalela. Asikhuthaza elemelika kanye leZimbabwe ukuthi sihlale etafuleni ukuze kuyesulwe izijeziso zenotho ngokupheleleyo.
Kodwa ucubungula ezombusazo umzana Rejoice Ngwenya uthi elemelika alingeke livume ukukhulumisana leZimbabwe uma kulokunye ungafezwa ngaphambi kokwesula kwezijeziso zenotho zonke.
Angiboni ukuthi iAmelika izalalela lokho okukhunywa yiZimbabwe ngoba vele laba abaseleyo abaveli abasizi baxolelwe uhulumende wethu engikaguquli izenzo zakhe.
I-ofisi yeMelika ebona indaba ze-Afrika ibambe umhlangano ebulenjini namuhla lapho egcizelele ukuthi kayisoze yekethise phezu kwezitsheso zenotho eZimbabwe noma nje abanye sebephume kulolu luhlu. Omele umsekeli kamabhalani kwindaba ze-Afrika uhulumende weMelika umnumzana David Gaynor uthi balokhe bekhathazekile ngesimo esikhona eZimbabwe.
Our policy towards Zimbabwe has not changed, but our sanction tools have. We continue to have serious concerns about human rights abuses and corruption.
Indlela esiphatha ngayo udaba lweZimbabwe alukantshintshi. kodwa indlela esiphatha ngayo izitshengiso zenotho isintshintshile. Siqhubeka sikhathazeka ngokungahlonitshwa kwelungelo loluntu kanye lenkohlakalo.
Uhulumende kaBiden uthi izitshengiso ezintsha ezigcinileyo zifakelwa labo abephula ilungelo loluntu njalo abaphatheka kunkohlakalo eZimbabwe. Ekwesuleni izitshengiso zenotho ezintsha lezi, usebenzise imithetho yabomongameli ethula mnyaka yonke eyama-executive orders. UBiden ufake ezinye njalo izitshengiso zenotho eziphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngemali lempahla kwamanye amazwe ule-Office of Foreign Affairs Assets Control. Izitshengiso lezi zingaphansi kohlelo lwe-Global Magnitsky Program olusekelwa lidale le-Congress. Abafakelwe izitshengiso lezi ezintsha ababikwa besephula ilungelo loluntu njalo besebenzisa inkohlakali bakuqela uMnangagwa, umkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga, labanye abakubandla lezanu PF kanye lamankampani ambalwa. Ngumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International namuhla ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bemthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwentatheli zindaba u-Itai Dzamara, yena osele minyaka esishiyagalolunye 9 engazakali ukuthi watshona phi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Embikweni ewethule namuhla i-Amnesty International ithe kuyamangalisa ukuthi umuntu enganyamalala ngalindlela kuphele nje kungabi indaba zalutho. UDzamara wathunjwa ngomnyaka ka-2015 mhlaka 9 Mbimbitho emzini weGlenora eHarare ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO wanyamalala kokuphela. Wayesaziwa kakhulu ngokuhlala etshengisela e-Africa Unity Square eHarare esola uhulumende kamuyi umnumzana Robert Mugabe esithi wayebusa kubi njalo esithi uMugabe kumele asuke embusweni. Phambi kwakusasa ngomgcibelo uDzamara ufikisa iminyaka eyisishiyagalolunye kungazakali ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Umsekeli kamkhokheli we-Amnesty International emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika owe-Southern Africa unkosikazi Bongai Chikwana uthe kumele uhulumende athathe amanyathelo aveze iqiniso ngokunyamalala kukaDzamara.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Dzamara's abduction.
I-Amnesty International ithi kumele kube lophenyo kulokho okwenzakala kuDzamara lokhokhelwa ngumahluleli. Iqula leli kumele liphiwe amandla okucubungula ngalokhu njalo.
Uqhubeke wathi labo abazakhethwa ukuthi baphenye lolu daba kuzamele bakhulumele abantu ababona uDzamara ethunjwa ngoba lokhu kwenzakala libalele. Futhi uthe impumela yophenyo lolu kumele yaziswe uZulu. Unkosikazi Chikwana uthe njalo inhlanganiso yakhe ifuna labo abenza isiga lesi babotshwe bamiswe emthethwandaba. Njalo uthe labo abazaphenya lolu daba kumele bazise uZulu ngempumela. Osebenza e-ofisini kahulumende ebona ngokwethula kwembiko umnumzana Richard Mahomba uthi uhulumende ulokhu ephakathi kokudinga uDzamara kodwa uthe abasoze batshelwe okokwenza i-Amnesty International.
Laba be-Amnesty International kufuze nxa bebona lokhu kumqoto besinike ubufakazi obukhomba ukuthi uhulumende uthi yena sowehluleka kodwa uhulumende kakakutsho lokho ukuthi seyehlulekile.
Wake wasebenza noDzamara phansi komzabalazo wokusola umbuso kaMugabe owe-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi wonke umuntu ufuna ukuba kwazi okwenzakala kumngane wakhe.
Imo libe kwazi nengane zakhe zibe kwazi ukuthuba bazo ukuphi njalo kwini okwenzakala kuye.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Richard Gandari laye uthi kuyadanisa ukuthi eminyakeni phose elithumi yonke le lokhe uhulumende engakakhuphi le mpendulo phezu kokunyamalala kukaDzamara.
Simalawo umbiko we-Amnesty International obizela ukuthi uhulumende ahambe ngendlela yenkantolo ukuthi kulungiswe indaba yokunyamalala kukaDzamara. Kuzavumela ukuthi kubhekisiswe lamacala abantu abaningi asebanyamalalayo.
ukumthetho wakhe wezijezo zenotho owezidera. Uhulumende weMelika uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele ephenye udaba lokunyamalala kukaZamara labanye ababalisa uPatrick nabanyama kanye loPaul Chizuze. Acho ukuba batshonaphi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kweze Melika namhlanje uMongameli Joe Biden ukhangelele ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe iState of the Union Address. Amazwi akhe akhangelele ukumumatha akukhangeleleyo kusiyafika ukuphela kwehlandla lakhe lakuqala lombuso lokuthi ukhangelele ukwethula inhlelo bani nxa engakhethwa kwesibili. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe leMelika, uMongameli kavunyelwa ukusebenzisa leli xetsha lokukhuluma lesizwe ekhankasela ukhetho. Kodwa kuzawuba nzima ukuthi uBiden angethule amazwi azwakala njengomkhankaso. Aphikisana laye umnumzana Donald Trump utshele intathelizindaba ukuthi uzaphendula amazwi kaBiden ngemva kokuwalalela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandelayo zombusazwe leMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Mina lapha ngikhangelele ukuthi uJoe Biden akhulume into abantu abazayizwa. Abantu sebejayele ukuzwa izinto ukuthi usemdala uselixhegu kodwa bengakhulumi nge-economy lokuma kwezinto. Bekuthiwa kuzaba le-recession and they manage to do very well against that. So ukuthi i-economy is bought this cut manje. Even last quarter, the previous quarter, president bathola 1.2%, 3% growth. You've done excellent. Udo Biden is 5.25%. Kulezi nto amele ukuthi azikhulume, angazi kumbe umuntu angitshintshe itena yakhe, but it has to resonate with abantu namhla ukuthi bezwe, bebone izinto ezenzakalayo. Njalo kulezi nto eziningi ezingakhulunywayo which are usayithi yabantu. Ngokuba lixhegu kwakho uJoe Biden, abantu abaningi bebelieve ukuthi uKamala nguye obe ngupresident lokuthi nguye wenza olungiselela ukuba ngupresident. And uma uwumuntu oku-right wing, sukhangelela ukuthi uKamala usesibuse 4 years engaze bewine futhi uyawina, uyasibusa 8 years.
Sizwa kuthiwa yena ngokwakhe umnumzana Donald Trump uthi uza yethula amazwi aphikisa lawo ayabethulwe ngumongameli Biden. Ngokubona kwakho uTrump yena engakhulumani
khona lokhu ukuthi ebekhuluma ngapho uBiden ekhuluma ngalo indlela yokukhupha iviewership ukuthi into uBiden abezikhuluma engaze khuphe nje 1 or 2 abangasoze bemlaleli. As close as the election is expected to be uyakwanisa ukuthi ingxenye awine. That is the strategy. Ngoba kuningi uBiden angakhuluma ngakho okuzenza ukuthi uTrump ahluzuke kakhulu namhla. From amakhesi laphana eNew York wathi bemsuka ngumama lana wathi ya mna phela lakwazi phela vele ukuthi ngile mali eningi. Wonke umuntu wathi hayi vele. Khathesi sekuthiwa kabhadale usedliwe. Wathi aliyakwazi ukuthi kakula muntu ohlalele imali njalo. Khathesi sekuthiwa bhadala. So ziningi izinto ezingavela. So yena laphana ukuthi ebephikisana la uJoe Biden ukuyenzakala ukuthi umuntu asplithe i-screen and then amapointi kaBiden engasawelihle.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khona lapha eMelika. Inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company yazise ukuthi isitishi sayo samagesi eseKariba Hydropower Station sesilungisa amagetsi ayi 300 megawatts ngelanga. Isitishi lesinxa sisebenza ngokugcweleyo siyenelisa ukulungisa amagetsi ayi 1050 megawatts ngelanga. Inkampani le ithi lokhu kubangelwa yikuba amanzi malutshwane kakhulu edamu leKariba kulandela ukungani kuhle kwezulu. IZimbabwe ithola njalo amagetsi afika ku 684 megawatts ngelanga evela eWange le 28 megawatts evela kuzitichi ezincane okutsho ukuthi ngelanga inkampani yeZimbabwe Power Company ithola amagetsi afika ku 1012 megawatts okulinani eliqhubekela phambili lisehla. Ilizwe lidinga amagetsi afika ku 1900 megawatts ngelanga okutsho ukuthi ayasilela, njalo inani lamagetsi asilelayo likhangelele ukukhwela kakhulu lonyaka. Ingcwethi zithi udubo lwamagetsi lukuza kwengezeleleka nxa ilizwe lingadinganga ezinye indlela zokulungisa amandla kagetsi. Sixoxa lengcwethi yokuguquka komkhathi umnumzana Angliston Sivanda.
Ungakunye kwezinto esihlala sikhuluma ngazo esithi nxa sikhuluma ngokuguquka komumo womkhathi, i-climate change, kwenza ukuthi izulu lingasani. Nyaka kusitabe kuvele kuhlangene kuzathi indlala, sithi ukufelwa zinkomo, sithi ukuswela amagesi, kuvele kunjalo izulu alinanga. And of course kujwayeleke ukuthi ekaribha ngale nxa izulu lisina kuhle umfula uzeza ujwayele ugwembe, ujwayele ukugcwala ngabomeyi. Kodwa lo nyaka angiboni vele kuza yenzeka khonoko ngoba izulu kalini. Yikho khonoko esikhuluma ngakwasithina umumo womkhathi uguqukile.
Yiwaphi amanyathelo ayefanele athathwe ngohulumende ukuze kwenqatshwe lo doka lo?
Alubana njengelizwe sathi sikhuluma ngokuthi na umumo womkhathi uyaguquka, saqala ukube sisenza amanye imizamo angathi nama alternatives awe power generation. Ekumele ukuthi njengelizwe ngabe siqina kakhulu ekufakeni ama solar plant njengelizwe yawe alafta ale ayenza lokho sokuthi sustainable energy. Engabe ihulumende uinvesta khona kakhulu i power generation company kunje sonke iyasebenza lezakhamizi, ifakela abantu amasola ngezikwelede ekwenzela ukuthi bangabi le overload efuna ukuthi amanzi ama-generation ngale ibe nenge.
Imizamo eyenziwa ngohulumende ukulungisisa lolu dubo liyibona njani?
Amanye sithi uyama-license esikholela ukuthi baziphangisa ukuthi baqalise ukwenza ukujenerate amasi labo, ngoba nxa sebengabe kungenzanga njalo lo nyaka sizahlala sisenyameni.
Umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yokuguquka komkhathi ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Bazonde kakhulu kubandla elibusayo kweZimbabwe elithi kumele zesule zonke izijeziso zenotho ezigoqela ezisanda kufakelwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kodwa abaphikisayo labalandela ezombusazwe elizweni bathi kuqondile okwenziwe ngeMelika ngoba uhulumende kaMnangagwa uthwalise abantu amagabha avuzayo. Ukuze sihlaziyele udaba lolu sixoxe lomnumzana Kuda Msaka okubandla leZANU-PF lakwinhlanganiso esekela ebandla leli eForever Associates Zimbabwe, othi abantu bonke kweleZimbabwe kumele bebambisane kwesule ezijeziso lezi athi zibhidliza ilizwe. Kodwa umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe njalo oye kubandla leCitizens Coalition for Change uthi iMelika kayisoze yesule ezijeziso zenotho esezifakelwe uMnangagwa lamankampani ambalwa ngoba uhulumende ukhuthaza ubudlwangudlwangu, njalo enye inkokheli kahulumende lebandla leZANU-PF yenza ubukhohlakalo obesabekayo. UMsaka usungula lingxoxo.
Into esolekayo sibili le enzwe lilizwe le-America ukubana ifake ubaba uMnangagwa kuma-sanctions, nabanye abathize abagoqela abanye ababagama ngokuthi nibarigama election, into ezisa usizi. Into ethina kade siyikhangelela njengezulu leZimbabwe yikubana ama-sanctions lawa ekhitshwe wonke nje ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili kungelwa izijeziso zenotho lezi abazikhuluma ngoba ungakhangi thina sibe sihamba sibe kuyakufa ngokuthi uyakudriva imota iyabe ibambe i-handbrake, but thina sibe siyidriva leyo mota ibambe i-handbrake, so sibe sikhayelela ukuthi beyikhiphe yonke i-handbrake imota isihambele kakuhle.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba Msaka lapho ukuthi hhakho kulahlelwe kathana izijeziso lezi, wena uthini?
Njengenjalo abantu beZANU-PF bavele bavika ngomunwe ongama-sanctions ukuthi imota eyiZimbabwe kayihambe ngoba ibanjwe i-handbrake yama-sanctions. I-America njengelizwe ilelungelo lokuthi ithi ubani onje kasangene elizweni lami kumbe kangisathengiselani laye ngisela budlelwane. Kunje lami ngingu Fortune Mlalazi ngilelungelo lokukhetha ukubana uMsanga ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuna ukukhuluma laye uDube ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuna ukukhuluma laye ngiyabolekisana laye na imali kumbe angibolekisani laye uhlupho lukhona eZimbabwe olukhulu kayisiwo ma sanctions afakwe eAmerica nama sanctions afakwe eZanu efakela abantu beZimbabwe ama sanctions obusela abasa ama sanctions obudlwangudlwango ukuchaya abantu lokubopha abantu okungekho emthethweni be kwechelo zo politics yiwo ama sanction amakhulu esikhala ngawo sifiso sokubana alivana iZanu PF lokuthungameli bawo baya wakhipha la ama sanctions ebantwini baseZimbabwe
yes yakuzwa kakhulu baba umlalazi lapho uyazwela baba msaka ukuthi udaye ama sanctions amakhulu kumbe ngithi izijezu zenoto zipha bona abantu libandla leZanu PF kwelo thini ngakhona
lokho kulisizi ukuthi sizwe abantu esithi ngabantu beZimbabwe esikhangelele ukuthi ngase kufike entweni zelizwe sidose sibanye uyabezwa besupporter iAmerica ulalapha esithi khona kumele sifike isikhathi sokubana ngaso sokuyinto evela phandle kwelizwe kungumthakathi ofuna ukulisa ilizwe sifake amakhanda ndawonye silwise umthakathi lo ofuna ukuthi esibulale ilizwe kodwa into emangalisayo sibili ukubana abantu beopposition kunjalo nje babe besupporta umthakathi ngoba ngani bafuna ukubana abantu emehlweni abantu ukuthi hayi iZanu PF yehlulekile ukwenzela ukuthi bebe nethuba lokubusa
uzanga ukuthi uthi umthakathi ngovela phandle kwelizwe hathi abantu bakwele Zimbabwe lapho ke uthi hayi phela lapha elemeli kayikhangele lokana kumhlabathi njengoloku uhlala kukhulunywa ngabantu beZanu PF wena ubeka kanjani kona
umthakathi omkhulu osabekayo ngulo owalapha ngekhaya owazi lokuthi amangcwaba alapha ekhaya ngaphi iAmerica kayitshontshi golide eZimbabwe iAmerica kayitshontshi ithimba elupane iAmerica ayitshontshi diamond eZimbabwe idiamond lakho lokho engubalisayo le corruption kwenziwa ngabantu ababusayo namhlanje yikho mina lo msanga sihawula namhlanje sizalwane zeZimbabwe amanye amazwe aseAfrica adinjokubalisa kwakhe lamanye amazwe aphetsheya yebo abavumelani entweni ezithile kodwa bavumelana ukubana soku isikhathi sepolitics ungakhangela la eSouth Africa kula ma election lonyaka abantu beEFF bayakampena freely iANC yakampena iyavumela amaparties ukubana kabakampene bachothoze uhulumende eZimbabwe ungachothoza uhulumende bayakugongoda baningi abantu asebafayo oparties nyabanyana banyamalala babulawa abantu abaningi babethwala emgodini ngenxa yezandla soke abathakathi abakhulu abaphehla amanzi silabo ekhaya yibo abayingozi
yamzombuzaka ukuthi lina kuzana uphi yini abathakathi bezigodo sibili lilo yakusemini hayi khona ukuthi ngamazwi akephakela izijezo zenoto
ukubana umnumzana umlalazi usebaleke kusiqokoqela sendaba yethu ngibona ngani thina sibe sikhuluma ngezijezo zenotho imzekeliso yakhona ingaphi njalo kulelizwe yini lapha eAfrika elokuthi lalo alila abakhuluma leyo language wonke amazwe eAfrika ungahamba kathesi khona le DRC bayabulalana ngenxa yamadamon abala ma-sanction
lapha lize umnumzana kudamsaka ukubandla leZanu PF lenhlanganiso yeFAZ lo mnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe kweZimbabwe njalo oye kubandla leTriple C bebexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 Inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni Rural Communities Empowerment Trust ithi isimo sendlala sesifike ezingeni elibi kakhulu eMathabeleland North. Uhulumende uthi isigaba lesi yiso esihamba phambili ngenani labantu abalambayo elizweni lonke jikelele abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. IMathabeleland North ilesilinganiso sabantu abangamachumi aphezu kwamane ekhulwini i-42% abalambayo. Lanxa uhulumende esithi usephathise usizo lokudla kwabalambayo, umholi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi lolu sizo alukafinyeleli abanengi eMathabeleland North.
Liqiniso elikhulu kakhulu ukuthi ngapha ngenhla yeMandebeleni eMathabeleland North umumo omubi indlala ibhahile uzakhumbula ukuthi ngumnyaka wesibili wesithathu kulandelana indlala kule ndlala nyakenye abantu abavunanga kuhle lonyaka khona isimo sibi okumangalisayo abantu abaningi kakhulu phose imizi yonke ivele kayila kudla abantu bathwele nzima abakulanda abazayivuna izilimo sezithile ngaphandle kokutsha kwezilimo izifuyo ziyafa amanzi aphela emachibini emadamu indlala ibhahile sibili kuliqinisa lokho okuthiwa nguhulumende
uthi njalo uhulumende uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni lonke jikelele liyazibona yini lezinhlelo khona ngapho eMatnorth
kuqalisile ukuthi kuthiwe abantu bayabhaliswa ukudla sithe nxa sisenza ucwaningo safumana ukuthi ubufumana ukuthi esigabeni esithize bekukhethwa abantu abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswayo kodwa nxa sikhangela bona ukuthi wonke umuntu uphakathi kosizi lwendlala bekungadingakali ukuthi kukhethwe abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswa ukuthi bathole ukudla bekumele ukuthi wonke umuntu aphiwe ithuba lokuthi atholise ukudla ngitsho njalo futhi ukuthi bona ababhalisileyo abakakutholi lokho kudla njalo isiqiniseko sokuthi bazakuthola dasikho ngokubana kuvele kuyivama enziwa nguhulumende minyaka yonke nxa kulendlala ukuthi enze njalo engabhalisa abantu kodwa lokho kudla kungaze kwatholakala so siyathemba ukuthi mhlawumbe akusikuvala abantu amehlo kuphela uza kwenza ngesiqiniseko esikhulu kakhulu kodwa nxa sikhangela oseke kwenzakala emuva asiboni uhulumende ekwenza lokho njalo futhi njengoba ngijilo kudingakala ukuthi wonke umuntu atholiswe ukudla ngoba indlala ithaye yazwela emuntwini wonke athi kuhlekana eliphile labantu
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust bexoxa lontungameli Nkomo e-Studio 7 esecholotsho. Okwamanje wothi size imibono yabanye benu balaleli be-Studio 7.
Sifinyelela inkundla sijona njani basakazi yebo siyabezwa abantu bezano ethi khona iZimbabwe is a sovereign state but umbuzo yikuthi kambe lokhu abazitshela khona ukuthi is a sovereign state kunceda ngani abantu belizwe kunceda ngani abantu ama-citizen elizwe kambe lokhu kuba i-sovereign state kwabo yikwenzani kube lokhu behlukuluza abantu ngakho yikho abakhuluma ngakho yiku-abuse abantu yinto abakhuluma ngayo abatshela abantu ukuthi baye instead ngiboni ngathi amadoda la into abayikhuluma vela bayazi lokuthi bafuna nivela abazi lutho lapha
siyabonga sifingelele ku studio 7 sifingelele ku studio 7 njengathi thina abatsha vele asiphathwanga kuhle sikhulumele ukukhuluma into esizibonayo thina hayi sikhangelele ukuthi ibandla le CCC lizasikhiphe ebunzimeni lathi sikwanise ukusebenza manje hayi ukhanya izanu iyala ukuthi kubuse omunye umuntu bafuna kube belokhu betshontsha kuphela imali yelizwe into abayifunaba futhi bebelokhu betshontsha imali yelizwe benika izinduna into ezingelancedo izinduna ubuduna ukhanya sobungobezana busekho ngobeguma lakhona sasingakwazi induna thina kuthiwa ngiyezanu but kathesi hayi izinduna zonke njengokwezanu nje lokho kuzinduna eblawayo nje nxa sikhangela nje umuntu osengani utshintshe iblawayo ibe kahle ugodadi ongowe-CCC hayi uyasebenza lubaba uyakhanya ukuthi ngumuntu omdala kalandanga uzotshontsha ulande ukuzolungisa kafani labantu bezanu abazotshontsha ipolayithi enkulumani 5
siyabingelela siyabonga kuyadanisa kakhulu ukubona abantu bezimbabwe phakathi kosizolungaka izanu PF le khona eholwa ngoEmazon Mnangagwa isebenzela isikhwama sayo kuphela labantu bayo bezanu bona ababancane nje ngoba umbuso bazifake bona abafakwa intando yeningi mawuthi wabhekisa njengamanje yiphi into abayenzela abantu kumbe ababathembisa yona isikhathi bebakhankasela ukhetho inebavuka bathi saka kuyo yileyi eyokuthi badiliza ama-opposition ayiwathandwa ngabantu afunwa ngabantu alethemba kubantu ukuthi bazakhulula leli lizwe yiyo kuphela into yezanu
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Silu kuba gelapa uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.